umqambi lowu uchaye i-region nathi mina i-Southern Africa uyichayile kakhulu. Yikho ubona ukuthi lokukhiza kwe-snow e-South Africa ayisiyonto ebijayelekile kakhulu. Yebo sikujayele kubo Lesotho ezintabeni, kodwa e-South Africa ungani bekuyinto nje ebakhona endaweni ezithile, but owalonyaka hayi kungaphambili endaweni ezingayijayelanga. Kodwa kithi-ke ekhaya eZimbabwe, yebo siwujayele, yebo asiwujayelanga. Ngiza kubeka njalo, sasiwujayelanga eminyakeni edlulileyo le eminingi ngoba sikhangele ukutshintsha komkhathi lokhu okukhona esithi climate change. Kodwa ungaya back into history uzafica ukuthi kuye kwaqanda kakhulukazi ngesikhathi senesi esewinter phela. Yikho kusizwa abadala bethu kungaqanda kakhulu lezulu ukuthi ukuthi likhona. Kodwa nankuke because of climate change lezulu lakhona lelangazi lizaba khona yini, ngoba bakhuluma nge-El Nino le esisuka elwandle engadisturba hlezi umkhathi wethu kusiya kusama. Kodwa-ke lokhu esikubonayo kumbe sikubonile izolo lakuthangi eZimbabwe, hhayi sileminyaka ethile singakujayelanga. Uzakhumbula ukuthi besi-expect ukuthi kuqande kakhulu around kubo from 21 June around that week or 21 June, ilanga likhatshana le kodwa kuqandanga. It was very warm. Kodwa nanku ngenxa ilanga selingani seliphenduka selibuya ngapha selibuya lo moya lomningi sekuqanda ngamandla. Umqando lowo kuminyaka emilutshwane edlulileyo hayi azange siwubone, lowo owakhathesi ophambili.
Uthe uselizweni leMalawi, kunjani khona ngapho eMalawi? Lakho kuyagodola yini?
Lapho engikhona-ke lapha eMalawi in the Southern District, izolo lakuthange besingagqoka ngamajesi, bekuchisa okukhipha lenhlanzi emanzini. Namhla kulapho kuvuke kugubuzele khona kulo moya ungani kuyaqanda kancane. Ngikhuluma nje lakhathe esagqoka ngajesi langalesi sikhathi. Kodwa esikuzwayo okusuka kithi ngale makhaya, ngiyakhumbula labo teacher baka abe ECD kusiya kubo grade 1 bebekhuthaza abazali ukuthi abantwana babuyele engubo ezincane kusasa, ngoba kade bekhala abantwana namhlanje. Uyaqanda.
Ungaxwayisa uthini labo abangakhathazwa kakhulu ngumqando lo okuthiwa ba-vulnerable? Kuyini abantu abangakwenza ukuzivikela?
Abanye bethu laba the less privileged, sinabantu abahlala ezitaladeni, sinabantu abampofu phakathi kwethu abangalanje yona ingubo yona ijesi. Omakhelwane sibona ukuthi abantu laba ziyawom, bangaba womu ngokubanika izingubo, ngokubanika amajesi akhudumalayo okugqoka, sinabadingela inkuni bawothe abantu laba. Into ekhona yokuthi abanye abantu bayafa, especially laba abahlala esitaradeni emadolobheni bayafa bebulawa yimqando. Kakanti nabanye abangelazona ingubo bayabulawa ngumqando onje. Izifuku nazo futhi ziyafa, onkukhu, imbuzi, izimvu ziyafa ngalesi sikhathi somqando. So kuyadingakala ukuthi lasezifukeni zethu sifuna ukuthi zisendaweni e-enclosed engani yakhudumala. For iinkukhu zakho ubasimbawula sibi xa ngumlimi, sikhangele umakhelwane. Phosele ijesi leyendalo ongasayifuniyo, labo bathole ukuthi bakhudumale. Phosele ingubo leyani ongasayithandiyo loyithandayo. Abadala abakhulileyo, ama-orphans, child-headed households, the elderly, ngokunjalo nje bathole ukuthi bakhudumale, ngoba yeyi kushayile. Ngiyabonga.